Adinkuthe isela sebale ukuthi uhulumende lo okhokhela umnanga kwa usephelele ngembono because umuntu weZimbabwe wonke uyadubeka akalayo imali yokuthenga izinto ngentengo edulayo. So nxa sebe sithi bezavula amavinkili amabutho kuzayenzakalani ematitsheni ebantwini bonke abasebenzela uhulumende nawo wonke umuntu nje weZimbabwe because asikho cala ukuthi wonke umuntu kasebutho. So yindlela nje abagengisela ukuthi mhlawumbe abebutho babe bebesakisele ukuthi bangayekela ilungisa izinto bazathatha umbuso ngodlame. So ngibona ngani is just a short term solution engasoze ibafikise ndawo.
Ngamanye amazwi njengoba usitsho nje kungaba kuyikwesaba lokhuya okwenzakala ngo-2017 lapho uMugabe ahluthunelwa khona intambo libutho.
Ye, ngoba ungananzela ukuthi abantu abaningi bathole nje neZimbabwe imali yabo abayiholayo ayanelisi ukuthi ngayimpilinengi. So kuba yi-security threat ukuthi amafrika ekhale ngokuthi imali yakumlutshwana. Kodwa-ke kungenza futhi ukuthi kube le-corruption enkulu kakhulu because that means ukuthi mina nxa nginomngane wami olisotsha ngingenelisa ukuthi nginike imali ehambe ngidekela kuleso sitolo. Okutshengisela ukuthi amasotsha sengaqala-ke ukuthi mina ngingafuna ukuthenga into ye-$5 and hayi ngingafuna ngithenge $5 when I need $2. So ba-create i-system ezayenza kube le-corruption ezayenza amasotsha ekhanyangana angcono kulabanye abantu but bamele bekunanzelele ukuthi amasotsha akaphileli ukudla kuphela. Bazayenza yini izikolo zamasotsha? Bazayenza yini izibhedlela zamasotsha? So it's just a short sighted short-term project engasoze behambise ndawo.
Ohulumende abangontando kayiphikiswa bavame ukuphila ngokwehlukanisa abantu okuthiwa yi-divide and rule. Kungaba yikho yini okwenzakalayo lapha?
Lapha ngingakutshela nje ukuthi umbono wabo lo awusoze usebenze ngoba amasotsha asoze ephile ngokudla kuphela. Labo balabo mama abafuna ukudla banezihlobo ezifuna ukudla